VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tshana njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kunhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
babuyele abantu ngobuningi babo bade ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelo bayamthakazelela ngoba sibonile undlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama-door to door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ithi ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa ubesebhinga. Siyexoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli wePinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi babuyele abantu ngobuningi babo bade ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelo bayamthakazelela ngoba sibonile undlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena angangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke wayasefolosi lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDC njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Siyexoxelwa umsekeli kaMujuru umnumzana Semsipe Pankomo.
Ukhulume ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi-38 sibuswa ngomgabe njalo leminyaka eminye eminingi sibuswa ngoSmith kambe abantu bezimbabwe bayafuna yini ukuedela eminye iminyaka ngokubuso abantu abangabajinyirizi abasimnyandezelayo abasenza lokho abasenza khona bazi badiliza le economy yelizwe yikho ekukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sekele sikhiphe laba bantu ngezi try abantu abatsha
kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini likuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni
esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asinika zona ezinjengama minerals okuqathekile ukuthi okufanele ku drive economy imali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development ande uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokho bese bekufaka bantwini ukuthi wonke umuntu endle nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyi-part of Zimbabwe nge-development ekhona I think yikho sibili agcwele kikho kakhulu
umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalila mali. Sixoxe lesikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Witness Dube.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona kodwa ke akusho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings you know kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi yikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama candidates ku direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama districts ngama door to door nalawa nama kitchen meetings sisazoqhubeka maduze nje sizaqalisa ukwenza amarali kodwa ke impazamo enkulu esibanayo yikuswelakala kwemali njengoba lisazi ukubana ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku government political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu
owakho umkhankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli wemagwegwe edalela ephalamende uhamba njani wakho umkhankaso
umkhankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu umadodudo akade ngiwayenza lama qembu ami akuward 18 wemagwegwe ebalisela iNew Magwegwe, Old Magwegwe, lako ward 29 ebalisela ilobhengu la West Magwegwe North, le Magwegwe West. Hayi uhamba kuhle kakhulu. Angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazisiswa ngabantu. Njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi uyangandlalisa phandle kwengubo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wetalele ephalamende emagwegwe. Lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla leZANU-PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho. AbeZANU-PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Dingumuziphuthi yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulilima West edalele ephalamende.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo leZANU-PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. IZANU-PF esikhuluma ngayo, iZANU-PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambu Mnangagwa. Onguye esimkhethe njengeZANU-PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankesa bechaza. Ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested sowavela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima lebulilima wethu kumbe ngithi iMatebeleland. Umkhankaso wethu ngokuthula. Okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazwe ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna ukubenzelana
wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West bakwamukela njani abantu
bangamukele ngesihle kakhulu lami nginje ngiyamangala kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo esikufuna sengunanzelele ngokuthi abantu bakithi bese befuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi singaba yini kusasa.
Umnumzana Dingumuziphuthe lilunga lezanu PF njalo unqintisa edinga ukumela isigaba sebulile maWest edalele parliamente. Umthethwandaba we High Court kusasa uzahluza indaba ezikwezwe inhlanganiso ye Veritas yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. IVeritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe voters roll. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josephat Mzaka Ngulube ongisakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledali lepharlamente esigabeni seBulawayo South. Josephat, awungichasele ngamafishane ngalokho okwenzakale edali le nominations court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana bekwenzakalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi njengoba ukhangela ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli ade khona uRobert Mugabe. Abantu abaningi kule nto engathi ngesikhiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshiseka. So ungakhali lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kucouncila kusiya kuma-member of parliament la ku-president. Ungananzelela kakhulu amaphathi asuka aba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza siphuza ukuthi siqede ukunominatewa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty badonke uwavula iparty bese uphiwa imali automatically kuthole ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphushise ngenxa yokuthi imali bese singasakwani.
Ngike ngaxoxa nabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo. Esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabe bencintisa ngabo?
Ye esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitsheleke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le nominations court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi ngabancane emaphathini or kuhulumende nje kupolitiki ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo amayouth bakho. Ngingathi kuleyo age group kulami then nxa sesidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo kulabathathu engathi ngwe MDC ngoba iMDC ifake abantu ababili ifake uMankwendeza loKunashe Mchemwa then kulobi Mbaye Mswapuri she's 36 kulomunye uThamsanqa Ngwenya la ngomunye youth ongenileyo then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi akho okugcina utshelisa kamizi eBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engiyakusho ukuqala okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo asomuntu odinga ukuthi athelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBulawayo South. Sibonise ukuqala ngesikhathi ngisenza engathi kutshengisela kwabadala ama-pensioners labafelokazi labana be-railways ngakwenza ngoba yinto engiyaziyo ngoba la mgogo wami ngomunye wabafelokazi be-railways njalo mina ngihlala labo njalo angi somuntu othembisayo ulutho engalwenzi njalo okunye engikhuthaza abantu bebulawa sayise ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise ngibabuthanise babe ndawonye. Njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina ebulawa South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi into olindebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Nqabe sisithi bafuna ukukhulumisana nawe, bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku 7950/13 esizinda ekwenhlala khona. Inamba yami ngu 0774379576. Njalo ngiyacela ukuthi uyabe lakho okuncane oba wathethe umkhankaso kunje wonke akula bantu abasifisa ukuthi basincedise ebukhankaseni. Konke ngikwenza ama posters agcwele la ama flyers, ngiyenza ngokwami okwemali ukuthi yabe ngihlephona emalini yabantwana. Lami ngisezele ukuthi into le iphushe iye phambili, kwanza ukuthi ngimele abantu bakithi. Uyabe lokuncane ukubusa emazweni ungibukhona lapha angangithinta asondele angincedise. Kumba kuJosephat Mzacangulube i-Facebook page yami, Josephat Mzacangulube, uyangidinga khona lapho angifakele i-message sihlangane. Ngingathi ngidinga izandla, abalizandla abangizoba umsebenzi esengwenzile vele sesiyawuphutshisa. Ngoba mina ngokwami sengiyendlalele, sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangenza ngokulutshwane ukuthi ngiphutshele umsebenzi engiqalisileyo.
Joswat Mnumzana, ngikuzile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sibele kuhle.
Nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanele kwalamhla, ngithakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu
namasiko,
babethethela amazwi
wethu,
bethina masiko wethu.
Lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, sixoxa ngokuthi kambe abafana bakadesi basakwazi yini ukuthi bephosilizwe entombini. Kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginehlahla ngoba ngilo Mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana. Njalo lo mama ke usakhilelilene. Lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Ncube, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye, Madube, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani?
Siyaphila
kakhulu.
Yeah, siyaphila kakhulu. So, akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosile izwi nje nxa ekhangela intombi?
Abakhathesi sibe sebetshiyele labafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathesi vele ukukhombisa oyabe ukhangela ukuthi namhla ngalala konjiwe, ngalala izinto eziningi. Njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba. So sokutshintshile akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa. Lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebalutshwana sibili obaba abangatshela abashele omama sibili ngendlela. Yena liyani eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela, inyanga iziye kuphela kumbe iviki iziye kuphela, abanamhla sekuyinto zama-2 days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula. Ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula. Mawungangavuma uvumile into ze-1 day phela, abasasheli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So ke wayesithinxa ukuqalisa sibili khonapho atheni?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshele nokuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangekhaya ngiephekele umama wakhe. Akathathe sibili isikhathi lawo usacaba ngaloma ufuna ongekuvele uvume khonapho ukuthi hhayi ngiyavuma. Manje abakhathesi ikhonapho khonapho umuthi wamawubo. Njalo yikho sokusenza ukuthi iningi le lakhathesi sigcine umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu uyabukhoba uhlangana laye khonapho khonapho wathe wavuma wagcina usuwele entweni zipasi uwele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuzagcina ubonele ukuthi ijango ohlangane layo kumbe intombi ohlangane layo intombi le.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana waphonga ukuthi khonapho isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa izozoya lezi ncingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi vele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume. Ngabo sekho lokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphile inamba endelezi nsuku zolu ngapiwi namba kuchukuti seo mwa wako uzatuzo ni mkulu moza mkonda na haba demchato vele kwa yuseye kwa ngenze la lea na eko mwento zonelezi kukuti mama one day o kukuti njekuti la lami nishulisi langa
ye kuto matube pela kutala wae na tineva lega umunye nga wa mtosa kakulu umulo kumye nganji
hai mbale mabali wae finisela atipisela lindi endabuchele kutati za ulindi awonto tetiskata tuma munyu muntu kute bhale lencwadi tuma munyu muntu ungabala kuve ngifozi ngifani ungavuma uzusimise siyavuma sibona ukuthi hayi umuntu lo umuntu okhuluma into elizisayo nomuntu ofuna akusafana nakathi skate sungikhule into ze WhatsApp social media abavela abantu bekhombana ku social media one day uyabe khonjiwe so kukhulunywa ukuthi siyawahlangana ngapi akusekho into zakudala zamasiko yikho sibona ukuthi bakaze benze njalo abaiyouth yakathesi abasahlala isikhathi esidele ku-relationship so kwizinto ze-one or two weeks or one month sebeyehlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonge uwena kuphela ngokuthi yintoso yabo vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ku-stage leso sokuthi abantu bayalinda ikhathesi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaso isikhathi sokubekezela omama bakathesi abasesaba utathe kubaba babanyamfuni kumbuba wakathesi ke sesaba ukuthi njengoba namthulele yenzeni asambe usuyelala wani and engaso zemtshele lobhukulwa kuthi hayi mina ngumba konjani ogulayo the uyacina ulele ukhonyise namhla walala ngale sisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane wabantuzinto so i-youth yakathesi nempisukuthi ngani yalalele ifunda ukubekezela ifunda ukufunda umuntu uzuzibone ukuthi umuntu ohamba laye lesisaseli-right kumbe uziyenzela ibhora lamaphepha
baba Ncube konapho ke nxa usakhumbula kudala sibilisabhala izincwadi u-address of love pios ofa sonke into ezinjalo usakhumbula konapho
siyakukhumbula kakhulu
nalibhala umuntu ethi ya e
ya waletha isikhathi sasibhala ziuzumthetho eyona liprinti lami wena
sizaqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngimthathele lithuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama-ke usakhile liline uMadube olivalisaka ngenjabulo ngumthembo sidiba uGifts Dube ilali
khandlela ubaba mkhulubabe lobo logogo khandlela ezinyeziziyokwagcina amasiko
siyabonga jahelidala Gibbs Dube likhumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho Soku isikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kankomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele kundawana zonke abakizo emseni kaJehova
usiphatheleni lamhlanje
siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko u-29 undima u-11 lithi izwi lenkosi ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa hatshi eyokulimaza lekunika linikeza ikusasa elilethemba kuvika ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayekhuluma lamazwi ngomprofethi uJeremiya ekhuluma ngabantwana baka-Israyeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni namhlanje ngithanda ukugxila kakhulu kuzwi elithi ngiyayazi hlobo zami uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi lithi izwi lenkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezu kwamandla ethu uNkulunkulu uma ezavumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise abesebona ukuthi uhlupho lolu lungakanani ungabona kusizinhlupho ezinkulu kuwe kutsho ukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyilokwenelisa esikuthi i-capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane ngane umelane nalolu hlupho angeke avumele uhlupho olungamphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi uNkulunkulu uyayazi into yonke sidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa uhamba ela elathi akasikhohlwa akasilahli kodwa into entanda ukuthi ngiyiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi uDavida lanxa ngidlula esigodini sethunzi lokufa kangiyikwesaba esigodini sethunzi lokufa kakuhlalwa khona esigodini sethunzi lokufa kakufelwa khona kuyadlulwa ngaphetsheya kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa sithola abafana ababeyizigqili abamaHeberu bethunjiwe eBabylon lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo lo mlilo wazitshisa zafa kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni yindaba sengibona sebebane owesine efala le ndodana kaNkulunkulu ungamphosa emlilweni mntakababa umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe laba kufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumntakaNkulunkulu lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu sebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe isikhulu savuma sathi ngempela ubeyindodana kaNkulunkulu ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDaniel lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uvice president ezweni yena ayisigqili kilo lapha sifunda ukuthi kungabe kunesimo esidlula kiso ngabe kuyikuhlupheka okungakanani ngabe kuyikufelwa ngabe kuyikudangala kungabe into zonke singasahambi kahle kasibe lethemba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa kusasimisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni ngemva kokudlule engcwabeni ethuneni lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion qinisela bekezela noma sekunzima kangakanani ungagive up ukholo lwakho bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango layo ngawe angeke azakushiye angeke azakulahle
akuyiphethe mfundisi
ake sithandaze siyabonga siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli ozileleli izwi aduduzeka phakamiseke akhuthazeke emoyeni ubusisele abaphathi kohlelo labaphakamisa uhlelo lolu uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamisa ubavikele ubagcine ngelisho igama lenkosi uJesu siyakhuleka amen
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga Nkomo siyabonga abalaleli libele ubusuku obuhle
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi Yasuka yasala sikhangele impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1 Costa Rica 0, Mexico 1, Germany 0 qanda. Vayangisile lapha na iGermany ibikhuta ngani bafana bakhona they are getting out of fashion okwashabelungu. IBrazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi. Kumzuzo owodwa olandelayo kusasa iSouth Korea izadibana leSweden Belgium Panama iTunisia yona izanqikilana leEngland amaqembu ezwekazi le Africa aqhubeka eyangisa mpela akula leli lodwa eselithela nqoba. INigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia, iMorocco itshaywe 1-0 iIran, iEgypt la itshaywe 1-0 iUruguay. Sesikhangelele kuSenegal leTunisia. KuPSL imidlalo yasekhaya, iCapes United inqobe iChapungu ngetuka 0, Black Rhinos 2 ngezi 1, ZPC Kariba 2, Bulawayo Chiefs 0, Harare City 3 Yada 0, Chicken Inn 1 Triangle 0. Kwanele Mthwaka Zomuhle likholise iBrazil le Switzerland umdlalo olandelayo olivalelisayo. Nguntungamilinkomo lila.